abalimi abakhulumisane lalo msakazo bathi simanga ukuba inhlolisiso abayenza ebhanga labalimi le-AgriBank yaveza ukuba imali yahlawulwa kodwa yathathwa ngabantu abangaziwayo kulokuthi iye kubalimi. Omunye walaba balimi osehlangane lalolu dubo nguNkosikazi Juliet Moyo wasesiqintini saseJamba eGogwe. UNkosikazi Moyo uthi uLethani Yomumbu ayisa e-GMB depot yakwaManothi mhlaka 10 Ntulikazi njalo kumele ahlawule imali eyedlula kancane amakhulu amane amadola kodwa kuze kube lamhla lokhe engakayibhadalwa leyo mali. Wavuliswa i-akhawunti ebhanga le-AgriBank njengalokho kumele kwenziwe, wanikezwa i-account number kodwa kaphiwanga ikhadi, kwathiwa ayelinda okwensuku ezilitshumi andubana athole imali yakhe. UNkosikazi Moyo uthi isimanga kuyikubana ekubuyeleni kwakhe ngemva kokubana sezanele lezo nsuku ezazibethiwe katholanga lutho. Wabuyela njalo e-GMB lapho atshelwa khona ukuba imali yakhe yabhadalwa kodwa yangeniswa ku-akhawunti engayisiyo. Wakhuthazwa ukuba avule njalo enye i-akhawunti, wakwenza lokho waphiwa le khadi lakhona kodwa akazange aphiwe i-pin number yalo.
Ma sengifona manje sebetshintshana ifoni ibanjwe ngulo ibanjwe ngulo, akulantwela ecacayo engiyitshelwayo. Akuzwakali ukuthi ngiphiwa umlomo wabo wokugcina nje ukuthi the man was paid, just wait for the man. So sengize ngasuka ngeza ngapha e-head office yarar. Ma ngifika lapho bafike ba-check on the computer bangitshela ukuthi i-account number le kuthiwa i-correct was just entered ku-computer but akuzange kutshintshwe lutho, nothing was done.
UNkosikazi Moyo uthi iqiniso lize layavela lapho eseye ebhanga labalimi le-AgriBank emveni kokuba abesigodlo se-GMB eHarare bethe yayo khona kucatshangelwa ukuba leyo mali ilokhe ikulelo bhanga.
Ngithi ma ngifika laphana e-AgriBank bavele bangamukele bangitshengise ukuthi ikhadi lami lesibili leli engaliphiwayo siqale sizame ukuswipe ngalo laphana sithole ukuthi vele akula information eliyikhupha ikhadi lena liyala ngisho i-NDP. Ongangokuthi kusho ukuthi that card vele line error leli abangipha lona abathi beli-correct. Leyani account abangipha yona okokuqala abathi i-wrong i-active yiyo eyangena imali and imali yakhona sebayi-withdraw ayisekho kule 27 cents.
Omunye walaba balimi uMnumzana Buka Dliwayo olima esechipinge ugcizelele kulokho okuthiwo nguNkosikazi Moyo.
Ngiyayiye ma-akhawunti entoyinomela because banadivula i-akhawunti kuyibhabhu kanoni yabangenayo bandivula ibhabhu nithi bakabhisile pamafoni pakuthi mali zaphindwa mafoni andizithi bakazibhisile kurapela mali zaphindwa mafoni zakona kurapela yayiphinda mafoni kati zayibefuthi ngoutsotsi futhi zingayita zvirinani.
UNkosikazi Moyo uthi isimanga yokuthi imali yomumbu awuthengisela i-depot inye yakwaManothi okwesibili seyabuya, uthi yikhona ezaphindela njalo esigodlweni se-GMB e-Eastleigh e-Harare uyabonana labohlangothi lwe-loss control beziphala ze-GMB. Imizamo yokukhulumisana leziphathamandla ze-GMB kwaManothi eGogwe laseHarare yehlule. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumevisama.